udaba lomkhonomi lufuna ukuthi abantu babe sober enough ukuthi bebekwazi ukuthi umlandi wangena ukuyini nawe wena Zulu mthola ngemuhle wakuleli eleZimbabwe.
Manje nxa kungayenzakalanga khonokhu abantu bengabambananga njengalokhu okukhanya kusenzakala kathesi, ubona ungani kuzahamba njani? Uzavuseleleka yini umnotho welizwe?
Uzavuseleleka but usuzathatha isibanga esidanyana ukudlula nxa lapho ngabe besibambeni, ngoba ekugcineni kwabo konke umbono ukhona uthi indlela ehamba ngayo nazi ila sokungadonsa nzima. Kufana ukuthi nxa usibophe iy'nhlalo zakho enye inhla umforo ingawazi izabe idonsele eceleni kudoswe nzima, kodwa kusalayo uzalima indlela yakho uzuyiphuthe. Kodwa uyabe usungathatha isikhathi eside ukudlula lapho ngabe aluba ubophe zona zonke eziwaziyo umforo kana usuka lapho usiya ngapho. So ye thina sodwa into esizayibona kona iKhenani siyifike sokukhatshana njengaloko kwenza abantwana baka-Israyeli usuka eGibhithe useKhenani kwakuseduze, kodwa ngenxa yokungabaza kwabo ngenxa yemisebenzi eminye engayisiyo yafunwa nguNkulunkulu bakuqinene kubabhodisa babhodisa kodwa isiphende bafike eKhenani.
Bakhona njalo abanye abathi okwenza kungahambi kahle yikhona okokuthiwa khona kulabo Queen Bee labanye abanjalo abayibo abaziphetheyo besehlula iziphathamandla zikahulumende. Ukubona kungako liqiniso yinto
lo ludaba olusegudini okamanje engifisa ukuthi ngabe singaluhlalela phansi masinyane abantu bucutshungulwe, ngoba akula muntu okumele abambe umkhono weZimbabwe eransom eyedwa. Akula muntu omele adle ikhekeleli eliwumkhono weZimbabwe eyedwa. Abanye abantwana bechele nzima besidlala ukuklubhu. So nxa kukhona abantu abezinto enjalo, yinto okumele ikhangele ilungisise masinyane andibana sibile ngqobo naphambili.
Kodwa wena uyakukholwa yini ukuthi kulabantu abanjalo abafana labo Queen Bee bakhona la?
So mina ngingaphose ngifuna ukuluthele kodwa walakubona. Kodwa-ke into enje ukuthi into yokumele ilo bufakazi obugcweleyo sikubonisise sonke sivumelane ngento esiyikhangeleyo. Kodwa nxa kungekhona abantu abanjalo, abantu laba kumele bebekwazina banolunye oludlulo lukasathane, ngoba bathalise abantwana beZimbabwe nzima. Akumelanga kube njalo, uzibone wena usidla ube labo konke. Abanye abantu bengena ngisho isithwala santambo amashuwa, uzithi ngumuntu yini bo.